uhlupho esilalo lapha babugande sesihlane lohlupho olukhulu kakhulu ukushuthi kulomlisa obekade ihlala lomntana nami umlisa lo umlisa okholelwa ukuthi uvela endaweni yaseBrunaberg uye wagwaza umntwana wamgwaza kwenye indlela eyisuku kakhulu wamgwaza waza wambulala waqeda laphana wamkhiyela endlini isidumbu sazahlala amalanga amabili lokho sivalelwe endlini kwaze kwathi umntwana waze uzotholakala ngelanga lesithathu okuyilanga elayizolo okuyinto edabukisa kakhulu babugandi ukuthi umuntu uyabe besinde esingakanani sokuthi umuntu aza kulala umntwana ngesisuku esinje nxa ukuthi umuntu uyabe ungathi uyapho samfundi awumyeki ngani kulokuthi umbulale
ube le minyaka emingaki
ogwaziweyo uzelwe kwalapha eminyakeni yabo 1986 lo omgwazileyo lo umabulala ngabe sisho i-age yakhe ngoka 1975
manje amapholisa wona athini
amapholisa eSouth Africa i-case isiripotiwe eSouth Africa njalo sibe sayiripota la ku-Interpol njengoba sikhuluma lakathesi nje sesifake ukuthi ayingene nasemkhakasweni laseZimbabwe ukuthi abamdinge ngoba nje sesifake ku-Interpol ukuthi laseZimbabwe akadingakale ukwenza ukuthi nxa engabe khona eZimbabwe lomlisa lo ayenelisi ukuthi abanjwe azochaza ukuthi sizathobani esamenza ukuthi abulale umntwana ngendlela esuku kanye
yena manje ngumuntu elimaziyo na njalo ukuthiwa ngubani igama lakhe
ujaha lo ngumuntu bekade simazi njengokuthi bekusese yi-girlfriend lo boyfriend bengakamloboli bengakamthathi ibizo lakhe lomfana lo bathi ngumlungisi mguni bathi kibo uvela esigabeni sasebrunaberg endawo lapho avela khona bathi isigaba esincane ukuthi awusema emsekeni wemsekeleni kodwa-ke bathi isigaba esincane usithi nxa usuke ebrunaberg e-shopping center about 8 kilometers usuke ebrunaberg e-shopping center ibizo lakhe ngumlungisi mguni ngibo lapho azalwa khona bathi kukomguni uyize lo mamakhe ngusekamlungisi lo nakamlungisi mguni siyamdinga kakhulu lomlisa lo ukuthi nxa kukuthi esazi ukuthi akasuye akaziveze ukwenzela ukuthi sibekwazi ukuthi kwahamba njani njalo uthi kwenzakalani ngoba njengokuthi ubalekile wasuke egoli akatholakali wathatha lamafoni akhe wachiyela abantwana bakhe lasemsebenzini wakhe la kade esebenza khona wayavalelisa wabatshela ukuthi yena namhlanje lelanga lakhe lokugcina basoze baphinde basambona futhi yingakho sithi siyamdinga kakhulu lo mlisa lo ukuthi oyabe khona oyabe sazi ukuthi lo mlisa engabe ngaphi kufanele ukuthi akasithinge.